Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 31 kuzibandlela 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isungula uhlelo lokuphuma isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Sokuqhamuke ukudonselana phezu kwebizo lebandla elitsha elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change. Unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzora bayadlephana bevanga imali ephiwe ibandla le-MDC team uhulumende. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamashumi amane lanhlanu 45 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-1803 kuthi abahlatshwe esibili bangu-1600. Abahlatshwe esithathu bona bangamakhulu phose amathathu 293. Inani labaphethwe yilomkhuhlane sikhuluma nje selehleli suka kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 ngompalakazi laya ku 5,798. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission izasungula uhlelo lokuphuma ijumo kusasa isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Izeki ithi kulendawo ezizinkulungwane phose ezintathu 2700 elizweni lonke lapho ezaqhubela khona lolu hlelo. Lona olwalumele lwenziwe ngompalakansi. Lolu hlelo luqala kusasa luye phela ekupheleni kwalinyanga. Kuzaqhutshwa njalo ihlandla lesivili ngomabasa. Abekomishini le kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bakhuthaza labo abalokhe bengakabhalisi ukuthi baphume ngobunengi. Sixoxele sikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DBT.
Sithanda ukukhuthaza njalo ukuxwayisa ukuthi abantu bathathe leli thuba esiliphiwayo mhlaka 1 February kusiyafika ku-28 inyanga yonke nje ka-February yona le izekhi yabiphuma ingene ezigabeni size ebantwini esikutshoyo ukuthi abantu ababhalise ukurejista ukuvota. Siyathaba kakhulu ukuthi ivini izekhi lathi sisitshelele ukuthi hayi kulama pamphlets atshengisa information, atshengisa indawo lapho kuyabe kubhaliswa khona ukuvota abazasinika yona ngemande ekuseni. So kutsho ukuthi kuzasincedisa kakhulu ukuthi khona silathi sincedisane lezeki ukuthi sifinyelele ebantwini ukuthi abantu babekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi babhalise ukuvota njalo becheck-e ukuthi bakuvota zirolidi. Ngoba ihlupho olukhona ukuthi abantu endaweni ezitshiyeneyo babeleke bebuza ukuthi sa-register ku-biometric voter registration ngo-2018 kumele sibhalise kutshe yini futhi lathi sizama ukuthi siqoqozele sikhuthaze njalo ukuthi abantu basebenzelele uhlelo lwe-mobile voter registration. Sikhuthazane ezigabeni, sikhuthazane ezimulini, sikhuthazane endaweni lapho esikhona.
Izeki ithi ilendawo ezingu-2700 lapho ezabhalisela khona abantu libona zisanela yini lezi ndawo?
Besihlolisisa lapha ku mobile voter registration le esikhangela lathi ama centers lapho esebenza khona nje eKhaya Vote eMat North, Mat South labo Bulawayo. Bulawayo ile 152 centers, iMat North 159, iMat South 223. Sinanzele ukuthi iregion yethu yona le eMathebeleni ndiyela ama registration centers amalutshwane. Thina nje eKhaya Vote i-feedback ade siyithola ezakhamuzini eziningi ukuthi indawo zakhona zabe zingane zikhatshana. So esikufisayo lathi ukuthi kona ilizwi lifike nxa kuseduzane lalapha abantu abakhona sincedisane lezeki nxa kulamanye ama alternatives indawo ezi-alternative ezingasetshenziswa zibe khona njalo. Esingakwaziyo ukuthi kuyini kusothi i-infrastructure like ukuthi izikolo ukuthi abantu bebhalise ezikolo ezithile kumbe kutheni, kodwa sikhayelela ukuthi zona lezi ndawo ezikhona ezihleliweyo izeki sizama ukuthi sizisebenzise kuhle. Nxa kuleli hlupho abantu besehlule ukufika baxhumane lathi eKhaya Vote sizabancedisa sixolisana lezeki ukuthi sibonisane ukuthi kungenzakala njani kwenziwe nini ukuthi abantu bancediseke nxa kule ndawo ade zingane zikhatshana kakhulu ezingane zinxele zilathi sikhuthaze izeki ukuthi hayi kule ndawo enje nxele besicela ukuthi ngabe ungafaka itenti laphana abantu bekwanise ukuthi babhalise ukuvota. So sikhayelele ukuthi khona nxa uhlelo lolu le-mobile voter registration luqala sincedisane futhi lezakhamizi ukuthi besinikele i-feedback ukuthi heyi bantu kinakithi lapha indawo zakhona zibe khatshana kakhulu thina kithi lapha sihlale le nhlupho ezinje ezinje ezimbalwa. Sikhuluma kunje sizama ukuxoxisana labe registrar's office ukuthi sibonisane ukuthi abantu abasha bangala ma-IDs baphiwa njani nini kuze ukuthi bengakhutheki ehlelweni lokubhalisa ukuregister ukuvota.
Kukhona elingakuxwayisa kumbe elingakukhuthaza izeki?
Thina sikhuthaza izeki kakhulu ukuthi nxa uhlelo luqalisa mhla ka 1 aluqalisa indawo yonke. Nxa sithi indawo yonke ngithi ukuthi lungaqalisi koBulawayo kuphela emadorobheni, aluqalisa indawo yonke lasemakhaya. So sathi sikhangela ukuthi sibe sixoxisana labantu abasemakhaya bakithi sicela i-feedback. Lisitshele ukuthi i-registration center lapho esabe silitshele khona ukuthi ikhona, ikhona na kwezokuthi sibone ukuthi uhlelo lolu luqalisa mhla ka 1 lusiyaphela mhla ka 28. Njalo nxa kule nhlupho elihlangana lazo sithi abantu bangathuli kuphela bekhangela abantu khulume kweze ukuthi sithole ukuthi siyabancedisa ukuthi bathole usizo. Sixoxisane lezeki ngezindlela eziningi, sesixoxisane lezeki ngezinto eziningi kakhulu. Sike saba la ma-meeting koBulawayo lapha amaviki kwamabili ona la adlulileyo, sixwayisana labo sibonisana labo ukuthi hayi yiwo ama-issues or izinto ezingxaki abantu abahlangana lazo. Sihlakale futhi ukuthi ethebulini sithi singakwenza njani lathi sesilelelo thuba ukuthi sifinyelelise izikhalazo zabantu kuzeki kuqakathe we-Akhaya Vote khona lokhu. Sesikhayelele ukuthi khona nxa isithi mhlaka 1 indawo zonke sizazikhayela zonke indawo zonke okumele ukuthi zirejiste ukuvota, ukurejista abantu ukuvota ukuthi zivuliwe na, abantu bayakwanisa yini ukuvota. Ingxaki abahlangana lazo lathi besitshele sikhulume sigijime lathi siyezeki sixoxisane labo ukuthi inhlupho lezo zilungisiswe.
Umnumzana Nkosi Khona DBT ngohlanganiso ye-Akhaya Vote 2023. Sokuqhamuke ukudonselana phezu kwebizo lebandla likamnumzana Nelson Chamisa elitsha ele-Citizens Coalition for Change. Inkundla eNew Zimbabwe ivika ukuba kulabe bandla elizibiza ngokuthi Citizens Convergence for Change abalobele iZimbabwe Electoral Commission ngolwesihlanu bekhonona ngokuthi ibizo lebandla likaChamisa liphose lifanane lelabo khona abathi kulakho ukuphazamisa abantu abavotayo. Bakhala njalo ngokuthi umbala olithanga osetshenziswa nguChamisa ngowabo. Iphephandaba leNews Day libika ukuba ibandla leZANU-PF lalo lithi umbala olithanga ngowalo, ngakho uChamisa labanye bakhe kumele bavinjwe ukuwusebenzisa. Ibandla le-Citizens Convergence for Change lithi lisungulwe nyakenye lahle labhalisa kuZimbabwe Electoral Commission. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Farai Joe uvikwa enguye olobele izeki esithi uChamisa kumele adinge elinye ibiso. Engekela ukwenza lokho uthe bazamangalela emthethwandaba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change kaChamisa, uMnumzana Felix Magalela Mafaspanta, uthi yibo abaqala ukusebenzisa leli gama nyakenye.
Siyamangala ukuthi kambe uChamisa nguye obusayo na, nguye osipha indlala na, nguye osincitha imsebenzi na, nguye obulala abantu na. Lokuhlukumeza abantu na. Imibuzo le nkonzisa kini mahlaba ezulu ukuthi lihluze ngesikhiwa kuthiwa u-analyzer lijule liye emkantshweni ngoba sesimangala sonke lapha eZimbabwe ukuthi sokulabanye abantu uChamisa lebandla lakhe engafaka ibizo omunye uyagijima ephambanisa. Engafaka isimbo omunye uyagijima esiyaphambanisa. Engafaka umbala we-party yakhe omunye umuntu uyaphambanisa. Namhlanje sesifake i-CCC, Citizens Coalition for Change. Nangu omunye wahamba wayafaka okufana nayo ezama ukugwetshwa. Baba lamahunga hunga bezu ukuthi sifuna ukufaka MDC Zimbabwe omunye wavuka sebhalisile esegoli. Yikho ke konke lokhu yikho okwenza abantu bazele isihawu esithi ngesikhiwa sympathy. Eke lintshele mahlaba ezulu wenzeni ubaba uChamisa.
AbeZimbabwe Convergence for Change laba bathi bazise iZeki Nyakenye babhalise njengebandla kuZeki Nyakenye. Lisungula elenu lina iCitizens Coalition for Change lalingakubonanga yini kalizange likukhangelisise khonoko?
Into yokuqala yithi baba Nkomo esaqala ukusebenzisa iCitizens Coalition for Change bahle bagijima sebesithi libizo leparty hatshi lalingasilobizo. Wayeungumbono esithi ngesikhiwa yiconcept yokuthi abantu bahlangane benze intonye ukubambana okuthiwa yiconvergence. Khonaphana bahle batshontsha bayabhalisa vele sisebenzisa kambe ngubani ongazange azi ukuthi yithi esaqala ukusebenzisa i-CCC, Citizens Convergence for Change. Singakatshintshi ukuba yi-Citizens Coalition for Change. Side safaka u-coalition sesibona ukuthi abantu bathatha umbono wethu bahamba bayabhalisa yithi abanikazi be-CCC. Ukulokhu ngabantu abathunywa ukusigwenxa.
Isizwe kuthiwa kuyaqhubeka ukuhlukuluzwa kwabasekeli benu abagqoka imvunulo yebandla. Lithini ngalokho?
Kambe bengahamba betshaya abantu amankazana labo mama labafana labadala ngoba bagqoka izigqoko ezilombala olithanga. Ah, lo ngumbhedo ongazange ubone ngushaka ngokwakhe. Kukhombisa ukuthi ibandla elithungamelwa ngubaba uChamisa libandla elimqoka elilanda ukuzafeza izikhalazo zabantu njengoba libona amabandla amaningi asesebenza lezanu PF. Lokhu sithanda ukucebisa amapholisa ukuthi hathi mapholisa lingabatwa bethu, lisebenzele isizwe, alisebenzele iparty enye. Yikho kuzahlupha khonoku ukuthi after sesibusa selibaleka lisiya kwezinye indawo. Hathi thina sithi mayuyu amapholisa ngabatwa bethu, basebenzela isizwe, uhamba behlukumeza abanye abantu akukho emthethweni.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sehlulekile ukukhuluma labazithi ngabe-Citizens Convergence for Change. Ik isele le MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe selicele umthethwandaba we High Court ukuthi uvimbe ukuphiwa kwecele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora imali efika ku 149 million Zimbabwe dollars nguhulumende. Amagqwetha kamakhuphe afikise lolu daba enkantolo ngomgqibelo athi limali yona ephiwa amabandla lamalunga ephalamende kumele iphiwe icele likamakhuphe ngoba uMonzora sowazixotsha kwe-MDCT ngokwazisa iZimbabwe Electoral Commission ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo esebenzisa igama elithi MDC Alliance. Uhulumende wazise ngefiki edluleyo ukuthi limali iphiwe icele likaMonzora. Ibandla lezano PF lona liphiwe i-$350 million. UMonzora wazise ngomgqibelo ukuthi usexotshe uMakhuphe labanye bakhe kuleli bandla ngemva kokuba uMakhuphe ethe nguye osekhokhela i-MDCT ngoba uMonzora esezixotshile. Sixoxe lomcebisi kamakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Uhulumende weZimbabwe kaqale ami ukudistributa imali ye-MDCT kungakadingisiswa yinkundla ukuthi ngubani okufanele azuze leyo mali. Njengebandla le-MDCT lo president wayo uDokotela uKhuphe sithi khona ubaba uMonzora sowazixotha kubandla ngencwadi ayibhalela izeki mhla ka 3 January ebumba okuliqenjwana kwakhe okuthiwa yi-MDC Alliance. Ngokunjalo kaselayo imvumo yokuthi athole imali ye-political parties finance. Imali le kumele ihanjiswe kubandla le-MDCT njalo lelo ibandla likhokhelwa ngudokotela uKhuphe. Siyakhumbula ukuthi indaba le yokuthi ngubani omele imali ye-MDC yadingisiswa yaxazululwa yinkundla ye-High Court ngo-2020 ku-judgment UHH 150/21 kwacaca ukuthi imali le nge-MDCT ayisiyo mali MDC Alliance. Ngokunjalo uMonzura njengoba seku MDC Alliance okulibandla okuncane lokho akwenzile labo matibenga labo onqoba izithakhumalo kasavunyelwa ukuthatha imali MDCT. Ngokunjalo sicele ukuthi inkosi yemthethwandaba ithi khona imali yonke ihanjiswe kubandla le MDCT njengejudgment yakhitshwa ngomnyaka ka-2020.
Imali le sowayithola yini uMonzura isisezandleni zakhe?
Esile siqiniseko lakho kathesi ukuthi uhulumende weZimbabwe sowayigazetha imali ye-political parties finance wachaza ukuthi MDCT kumele ithole imali engakanani. Esingela siqiniseko lakho ukuthi sikusiphi isigaba leyo mali. Yikho ke sesigijimele enkantolo ukuthi ingakangeni kuma-accounts abantu abangayifanelanga. Indaba le yokuthi ngubani omele ayithole kumele ixazululwe ngumthethwandaba.
UMakhuphe sabona ememezela ukuthi sokulamacele e-MDCT amabili. Imali le lifuna yabiwe phakathi kwalawo macele omabili kumbe lifuna izekini kuphela njengecele likaMakhuphe?
Amaphepha afakwe ngudokotela uKhuphe lebandla le-MDCT acacile ukuthi sesithole isaluleko esivela kumagqwetha ukuthi njengoba uMonzura sowathiya ibandla waya kwelinye ibandla kaselayo imvumo yokuthola imali ye-MDCT. Ngokunjalo akulandlela umuntu sowathiya ibandla angathola ngayo imali eqondiswe ebandleni. Ngokunjalo sicele ukuthi inkosi yomthethwandaba isinikeze yonke leyo mali. Uma ngakusehlula yikho lapho engagabelwa nakhona.
Sibone uMonzora esithi ungomunye wasebexotshiwe kubandla kanye loMakhuphe, uthini ngalokho?
Uyazikhulumela nje uMonzora njengomuntu olomlomo ongahlali wampukane. Siyakwazi ukuthi kuZulu weZimbabwe wonke olengqondo ezenileyo akekho ngitsho loyedwa omthatha serious. Siyakwazi ukuthi uMonzora waphuma kubandla le-MDCT mhla ka-3 January wayayenza okwakho okuncane okulibandla. So asazi ukuthi kulomuntu ongaxotsha abantu abangekho kubandla linye. Akuvumi njalo akulamuntu ongakhokhela amabandla amabili ngasikhathi sinye. Kodwa ke thina siyaqhubeka njengebandla lethu le-MDCT akulanto nje esimisa leyodwa. Ufana lokuthi inyanga iyakhonkothwa yizinja lamakhanka isuka empumalanga siyintshonalanga kodwa kayimi ukusayina emoyeni.
Umnumzana Ntando Ndlovu ngomcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe. ABMDCT kaMonzora vathi uMakhuphe uyazikhohlisa njalo vathi kuqondile ukuthi imali le iphiwe bona. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change selisungule uhlelo lokudinga imali yokungena kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. I-Chronicle ithi amapolisa abopha abantu abazinkulungwane ezilithumi ngeviki besetheswa icala lokutshayela izimota ezingelama number plates. Sogu iskati sembiko yenu.
Awusezozalwa umntwana uyellow born, yellow born okhulumayo. Ngiyalibingelela lonke sizalwane zeZimbabwe kanye lani lina elisiqathele uhlelo lwe-Studio 7 ukubana size ukubana sesizalelwe umntwana omtsha uyellow born into enhle. Oh, siyabonga, siyabonga ibizo elitsha. Namhlanje sisi sahlupheka, sisi sihlupheka ngebizo. Namhlanje selize laphuma ibizo, ibizo. Oh, Citizen Coalition of Change abahlali beZimbabwe abamanyeneyo, siyabonga, siyabonga ibizo. Sizayavota kahle, ingxenye abantu bethu bangabuya besuke konke amazwe ezinkalweni zonke zamazwe bebuye ekhaya, bebuye ekhaya abantwana emva kokuhlupheka okungaka. Kangene ujaha, kangene kalingene ibotoboto, kalingene umfana omtsha uzakhipha abantu elizweni laseGibhithe. Sesibona ukuthi sesiseduzane lomfula, sesizawuchapha umfula uKenani. Siyabonga.
Ngibingelele kubasakazi beStudio 7 bonke. Igama lami ngihlanhla isibongo Moyo, ngiseGoli ngomsebenzi. Engithanda ukungidlulisa nami ebantwini bakithi ngapha komthwakazi ukuthi abantu abake bazinuke amakhwapha bazi ukuthi abantu bafunani empilweni. Abantu bakithi, abantu bakithi bayalahleka, basetshenziswa yilamaphathi aseHarare fokuthi bathole nje isinkwa esingapha ngakithi komthwakazi. Abantu bakithi abayeke ukulahleka, ikhaya labo likhona, ikhaya labo likhona i-MRP emele umthwakazi wonke. Abayeke ukufuna ukusipunfidwa. Abantu bakithi abavuke emaqandeni, abantu bakithi abavuke emaqandeni, isikhathi siyahamba. Abavuke emaqandeni abantu bakithi bayeke ukulandela amaphathi aseHarare ngoba bafuna ukuthi nje balale badlile. Abavuke emaqandeni abantu bakithi, ngiyabonga.
Sawubonani, sawubonani baswakazi abahle kwiStudio 7. Ngibingelela lonke, lonke. Igama lami ngubekuthemba Ncube, ndoda ezalwa laphana eNanda. Ngithi iNkosi yomusa ibe lani lapho elikhona. Ngibeke nje umbono omncane ukuthi ake lisikhulumele lo mthwakazi ukuthi ake yenze indlela yokuthi thina sonkeni singumthwakazi nabantwana siyisizwe sikamthwakazi kube nendlela yokuthi singakwazi ukuvota noma singabe sikuliphi ilizwe. Njengoba mina ngilapha eGoli, engikucelayo nje ukuthi nje ngelinye ilanga sike sizibone singumthwakazi sivota sonke nini bakithi. Sivotela inkululeko ngoba inkululeko yiyo esiyifunayo. Sikhethe umuntu onguye uyakusimela jikelele singumthwakazi. Into esilimazayo ukuthi thina noma kungathiwa kuyavotwa asizibulalayo ukuthi asivoti. Masingazibona sivota nje noma ungabe ukuphi, noma useGoli khona sivune sivota, singajabula.
Sanibonani kuStudio 7, ninjani? Ngicela ukubuza ukuthi elizweni laseZimbabwe njengokuba kwazwakala ukuthi inkomo zabantu basemathebeleni North South or ezabomthokazi zatholakala sabona ngalo ukuthi ziyachunjwa maplazi yabantu bathi besiyazidinga baba lokuhlasela abachaka balinyazwa bagcina bebalekile so kwenziwani ngalawo masila ngalawo bantu bamaplazi abachontsha inkomo zabantu ukuthi noma sokwazakala kuthule nje ukuthi zwi kwenziwani ngalowo mlandu kwenziwani ngalezo nkomo zabantu ezatshontshwayo ngiyabonga okhulumayo ngumathambo kekezi
emnyakeni omutsha sibonge bakithi njani kustudio sevena siyabonga bakithi siyabonga kakhulu malo beniyibambile laphana nje uma ngabongela nje abasazi ngabalandelayo lapho engibacabangayo bengibathandayo ontungamilo ontunkankomo ochris gandi lapha labomama lwakojeremaya umlondolozi ndlovu u-ezra jesus wanda lo astasia ndlovu domingis gama wonke laba ngezintatheni zefadito difalaphanobhango odube siyalibongela lobo madoda labontembe siyalibongela lonke labo bathabile omasuku lapha umamathabile wasuku labothelelile emhlanga hhayi okungathi ningayibamba bakithi labanye singababalana
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo neWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi balutshwana abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lambili 12 kusiya kwelitshumi lasikhombisa 17 abazaphambili ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Malawi. I-AP ithi inkulungwane lenkulungwane zabantu zitshengisele ezitaladeni kwele Sudan izolo zisola ukugenqulwa kukahulumende libutho. Singene kudaba lweMelika. Ugatsha olubona ngezomvikela kumanyano we-United Nations olwe-Security Council luzaqhuba umhlangano namuhla lapho luzakhulumisana khona ngodaba lwamabutho akwele Russia asemngceleni we-Ukraine okwesatshelwa ukuthi ajonge ukuhlasela lelo lizwe. Umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi bafuna ele Russia lichasise ukuthi kungani lithumele lawa mabutho duzane le-Ukraine. Ngokubika kwe-AP, umongameli Joe Biden uhlala exwayisa umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin ukuthi engalokothi ahlasele ele-Ukraine ngoba lokho kuzadala ukuthi iMelika labangane bayo vethese iRussia izijeziso zenotho ezilukhuni. Iziphathamandla zeMelika lezeRussia zona ziphakathi kokukhulumisana ngalolu daba. IRussia ithi ayifuni ukuthi ele-Ukraine libe lilunga lomanyano we-NATO wona ovikela amazwe angentshonalanga agoqela iBhilithani leMelika. Kodwa amazwe la athi i-Ukraine ilelungelo lokuba lilunga nxa ifuna. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isungula uhlelo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Sokuqhamuke ukudonselana phezu kwebizo lebandla elitsha likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change. unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzora bayadlephana bebanga imali ephiwe ibandla le-MDCT ngohulumente. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.